Soko izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 5 Mpandula 2022 ngokuyena kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungayenziyo, akunzima. Vela sikwazi ukuthi siyenze. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha ukuthi ayisizi sifika khona kuko 600-700 singatshelwanga.
Namhlanje usuku lokuvulwa kwezikolo osolithiye abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo esezihlawulwa ngedola leMelika.
Kodwa abuchithi ayikuthi bazahlabeli nje ngoba kasibuyele mu. Saza siyavuyela khona. Bathi kuhle hla kwengqama isikuba lekuyabi siyakhokha. Kodwa nje uthi ayikwanamuhla laba abesithi bachayile 1-0. Kodwa hayi lathi kusaza siyashona.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police namhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court kobulawayo. Ummeli wezengeza weSedale lePhalamende ongowebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Job Sikhala ubikwa esesizwa ngcono lamuhla. Zonke lezi ndaba lizazizwa lezinye kulumsakazi. Namhlanje usuku lokuvulwa kwezikolo osolishiya abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo ezihlawulwa ngedola leMelika kuthi eyinye ingxenye ibhadalwe ngesilinganiso sedola esemkambo omnyama. Ngasikhathi sinye abazali baveze ukujabula ngokuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi kanye lokuthi imhloliso izabhalwa yonke iphele lonyaka kungadluliselwa ngakumnyaka ozayo njengeminyaka edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo ithemu lokugcina elokuphutshisa umnyaka kuthiye abazali belemizwa etshiyeneyo ngezifundo zabantwababo bethi kuyadingeka ukuthi babe khona nxa kusiba nenguquko ezikolo. UMnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi imihloliso yonke iyabhalwa lonyaka akula ezadluliselwa kumnyaka ozayo.
There will be no spillover of examinations there this year. All examinations will be written this side of the year.
Akusoke kube lokudluliselwa phambili kwemihloliso iye eminyakeni ozayo. Asikhangelanga okwenzakala eminyakeni edluleyo. Imihloliso izalotshwa ngumpandula umfumfu lolwezi. Njalo izikolo ebezibeke imbadalo ngemali yeMelika, abazali bayanelisa ukubhadala ngesisindo semali yakuleli e-US emthethweni. Izikolo azivunyelwa ukubamba abazali ngamandla ukuba bebhadale ngemali yeMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olabantwana abafunda behlala esikolo, uthi abazange bavumelane lesikolo ngokukhuphulwa kwentengo zesikolo okumele bazibhadale. Behlanganisa idola leMelika leZimbabwe.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungayenziyo, akunzima. Vela sikwazi ukuthi siyenze. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha ukuthi ayisizi sifika khona kuko 600-700 singatshelwanga. Thina into esiyenzayo ukuthi abazali kumele sizwe emhlanganeni siyovumelana lesikolo ukuthi sikwanise ukubhadala imali engaka. Manje wakhale sebasijumile. Njalo kade besitshela ukuthi khona nxa sibhadale imali yangkhona ye-school fees yonke lemali yamabhasi konke ukuthi umntwana ahambe esikolo. So wakhale sina siphume ukubhadale siyikwanisa zathi umntwana ahamba nini esikolo.
Unkosikazi Thobekile Ntuli ongumzali uthi uhulumende kumele aholise ababalisi kuhle ukuze bengakhalali umsebenzi.
Siyananzelela njengabazali ukuthi kulomehluko khathesi ukuvulwa kwezikolo ababalisi kakhona. Esesikucela ukuthi uhulumende aholise kuhle ababalisi ukwenzela ukuthi bengabi bekhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuyabisela abantwana emuva ikakhulu emfundweni zabo.
Unkosikazi Thembekile Ncube umgcini sihlalo wesigaba seLupane kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi bakhangelela ukuthi ithemu leli liqhutshwe kuhle.
Izikolo zivuliwe kodwa kusezikolo kuyadanisa. Ababalisi abanelanga ukufinyelela ezikolo ngenxa yokuswela imali zokugada amabhasi nemali zokuthenga ukudla. Abafundi labo behlulekile ukuya ezikolo ngenxa yokuthi indleko zesikolo sezibhadala ngedola lase-America abazali abanganelise ukulithola. Uhulumende wenze impazamo yokuthi indleko zesikolo zibhadale ngedola lase-America. Yena esazi ukuthi izisebenzi zakhe uzipha idola elingeneliyo ukuthi bathenge ukudla lokuthi bebhadale izinto.
Ithemu leli lokuphuthisa umnyaka limqoka kakhulu ngoba abafundi abagqiba izifundo babhala imihloliso, ngakho abazali bajabulela ukuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi. Isikhulumeli sezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro sigcizelele ukuthi ugatsha lwezemfundo lusalungisisa udaba lokuqhatshwa kwababalisi ukuze kuvalwe izikhexo ezikhona. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police namhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethwandaba oweHigh Court koBulawayo. Lokhu kwenzakale amapolisa ezama ukuvimba abekade bezophanyeka incwadi yokukhonona ukususwa kwamalunga awe-MRP ayisificaminwembili ejele eleKami Maximum Prison besiswa eChikurubi Maximum Prison eseHarare, omunye wasiwa eGwanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo lozulu waseZimbabwe jikelele bakhala omkhulu umkhosi ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphatheka kwezombusazwe osebusiya kuqansa ezweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi isimo sokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo singaqhubeka ngale indlela kuzawonakala.
Ababotshiweyo ngolwazi kanye losindi moyo babotshelwe indaba into abayibotshelwe ngeyokuthina besifuna ukuyophetishina e-High Court ukutshela ama-responsible authorities wonke ukuthi we are not happy about the transfer of amaqawe ethu abasuswe eKami besiswa eChikurubi. That was our main agenda that is silayo namuhla. But before we petitioned amapolisa, the trigger trays, the trigger happy, the therapy, babopa amalunga wethu awu-2. But thina sithi akumi siyaphambili ngokulwa till we get the justice that we are demanding. Engingathanda ukukhuluma ngokuthi u-Emerson Mnangagwa abekwazi ukuthi angabe lokhu ehlukuluza abantu bemathebelele nje, it will never end well.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Marshall Sibanda usola ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party.
Babotshele laba babili ubhuti losisi. Hayi, i-government yakhona vele injalo. I-government yayila free and fair entweni zonke. I-government yeZimbabwe ayila ma-rights ila ma-left. So hayi kubotshwa vela kwethusa, kodwa hayi kushuthi hayi kuthi bazahlaba indlindi ngoba kasibuyele mu saza siyavuyela khona. Bathi kuhlehla kwengqama isikubaleki yabi siyagoga, kodwa yenza ukuthi hayi kwanamuhla laba babesithi batshayile 1-0, kodwa hayi lathi kusaza siyahlula.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo eMzilikazi uNkosazana Nokuthula Masuku uthi kuyadanisa ukubona omama labantwana bebotshelwa ezombusazwe.
Ngokubotshwa kasisi obelela ilungelo labantu bakibo phambi kwe-High Court ebhabhule umntwana ekhala ngabantu bakibo ukuthi bahanjiswe kanjani eShukurubi wayelisi bengalaxanga. Omunye waseShukurubi ulala ebotshwe enyaweni lezandleni, but akaze abulale muntu, akaze ayenze lutho just ngokulwela ilizwe lakibo. Sibuhlungu ngonqindozelo olwenziwa emathekeleleni, sibuhlungu ngonqindozelo legovernment yaseZimbabwe.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change koBulawayo uMnumzana Sweven Chiroza uthi ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party yikuphanjaniswa kokusetshenziswa komthetho nguhulumende.
Yikungasetshenzisi kuhle komthetho. Bona ukuthi amapolisa asesetshenziswa kubi nguhulumende ngoba isikhalazo sabafana be-MRP isikhalazo esilesi sinto esaziwayo umhlaba wonke njalo ambona ukuthi kusiphatha kuhle abantu babomthwakazi ukuthi nxa abanye bethu bekhala ngokuhlukuluzwa e-ground inketha bechabe ekhona ukuthi kulumhlukulo welizwe asitholi into esimele sizithole kuhulumende angikholi ukuthi into ngaletha isijeso lesi sesikhona sisetshenziswa ukuthi sihlukuluze abafana babo-MRP. Ngibona kuyinto embi kakhulu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe namhlanje ngusindiso Moyo lengane yakhe lomgcini sihlalo wemthwakazi Republic Party uLwazi Bhengaze Khanye lulotshwa lolu daba bebelokhe besezandleni zamapholisa ebulawayo Central Police Station besetheswa icala lokubangela udlakela. Ngeviki edlule ngolwesine ibandla lemthwakazi Republic Party liphe iZimbabwe Prison Services Commission amalanga amane ukuba baphendukise amalunga abo kobulawayo ngoba kungelula ukuba babe besiya bavakatshela ejele. Isikhulumi samapholisa uInspector Ponyati uchaze ukuba ubengakalitholi ehofisini yakhe icala lamalunga awemthwakazi Republic Party. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente ongwebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Job Skala ubikwa esesizwa ngcono lamuhla. Lokhu kuza ngemva kokuphuma kodaba lokuthi uSkala umane wagula ngendlela engaqondakaliyo entolongweni yeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare lapho avalelwe khona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshelele umsakazi wokuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lo nkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa Ole Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa futhi bebeyisifica minwembili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ubekhona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
From a distance, so he was not in a position to see what was taking place.
Abe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS, babikwa bachayela ucingo, abe muli yakoSikhala, bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi, ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubi Maximum Prison, lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda, wenhlanganiso, Eye Zimbabwe Democracy Institute, ZDI, upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Ma sikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Skhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayeyethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association. Nakora
umhlonishwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangena esitokisini bayehlela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi abantu bacabangele ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uchef ukuthi mhlambe afele khona esitokisini kumba besesifa nje ephuma. Nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izivotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla sokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyathime eChitungwiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owayengumsekeli we-TCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ubotshwe ndawonye lomeli weChitungwiza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole laye olilunga le-TCC kanye labanye abalitshumi lantathu okungabasekeli bebandlaleli. Imizamo yokuthi atholiswe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibail lokhe isehlula sekukahlanu ezama ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Umthethwandaba weSupreme Court eKenya usunqume ukuthi ngempela umnumzana William Ruto nguye owanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngenyanga edlileyo elokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela ukuphikiswa kwempumela yalo ngumnumzana Raila Odinga oyincintisana laye. Umthethwandaba lo uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo njalo kwakungela kuqilibezela. Umnumzana Odinga uthi uza kwemukela isinqumo somthethwandaba lanxa engavumelani laso ngoba uyahlonipha ezomthetho. Uthi bekulobufakazi obuningi obukhomba ukuthi impumela yokhetho ayiqondanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane saseZimbabwe esihlala eNairobi, Kenya.
Hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kundikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abaningi mina sengixoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accept ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kathesi ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubeka isimpilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke. Andikuhle futhi ukuthi umnumzane Odinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well sifinal lanxa engavumelani ngilaso khona kuyana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni. I think abantu abaningi bathi well iteam yona lengenayo kayiphiwe ichance sibone ukuthi iyaphetha ngani. So ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-fifth president weKenya William Samoei Ruto lomfo wabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi eKenya obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. bekungabi zwawuzwayo ngempela nsonto ngemva kokunqoba kwebandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekhethweni lwama-by-elections kumahodi amabili phakathi kwamathathu akade evotelwa ebulilima. I-Studio 7 ixoxe lonkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC oveze injabulo enkulu ngokunqoba kwebandla lakhe ebelikhankasela ngaphambilini kokhetho. Kodwa esola ngokuthi ngokwethuselwa abahlangane lakho ngaleso sikhathi athi beluvela kubasekeli bezanu-PF.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina thina njengebandla ele-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa singenile ku-Ward 1 ebulilima. Isizwe siyacela ivoti ebantwini, sakhuluma labantu, sibabuza izikhalazo zabo besitshela, sibathembisa ukuthi sizazama ukulungisisa izinto zonke abakhuluma ngazo. Sithe silokhu sikhankasa sinjalo, imota ekamunye kade esebenza layo Mrs. Maplanka yathathwa ngamapolisa. Isizathu singe sokuthi imota leyi lama number plate South Africa kodwa ibithwele ama members awe-CCC. Ngingazi ukubana kulicala na ukuthi imota elama number plate South Africa ayisavunyelana ukuthi ithwale ama members awe-CCC.
Ibandla le-CCC labika lisithi bekulodlame ngesikhathi sokukhankasa lapha ebulilima lokwethuselwa obekusenziwa ngabantu bebandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakulandula lokho njalo bathi ibandla labo kalizange lithusele muntu, njalo futhi akulalula bufakazi bokuthi kwake kwenzakala konke konokwela ukujona kuyini okwenzakalayo.
Kansela wethu ubengekho emzini wakhe, kwafika abantu, abantwana bambikela ukuthi kufika abantu bayethusele ukuthi ubakwenu kayiyekele lokhu akwenzayo ukuthi nelele i-CCC. Kwaba lomunye umbiko esawutholayo enyabani, bayethuselwa amanye amamembers e-CCC ukuthi shiyanani le-CCC yenu nalingayekela nizasibonela. Yizo izinto esihlangane lazo zona lezi. Kodwa thina sizingenele kuhle ebantwini, sazikhampenela kuhle, sacela ivoti labantu, sibathembisa abantu ukubana sizazama ukuthi silungisise izikhalazo zabo. I-ZANU-PF ithembisa abantu ukubana nxa bengavote ngomgqibelo ngomvulo bazani kwamasakomu. Kwabuya imota egedini ngozi yaqalisa ukuhanjiswa lapha lalaphiyana, kwathiwa khona abantu bengavota ngomgqibelo ngomvulo izabe ikuzodlipha amanzi. Iminyaka engu-42 imigodi ingalithi, iminyaka engu-42 abantu benganikuli.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ngocingo ebulawayo. Kusenjalo sibuye saxhumana lomnumzana Mangaliso Ndlovu okhokhela ibandla le-ZANU-PF eMathebeleland South osipha umbono webandla lakhe mayelana lokhetho lwebulilima.
Ngemva kokhetho esibelalo, thina siyi-ZANU-PF ibandla elibusayo, sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadi amabili esasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumela ebesiyikhangelele. Kodwa kusipha njalo umlando lomfutho ukuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi. Sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle, sifuna ukuthi sikhulume labantu, sizwisise lapha abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona. Angizukuthatha isikhathi ngikhuluma ne-CCC, I think ibale imlomo yabo ukuthi bazikhulumele lezifiso zabo. Kodwa engingakuthembisa ukuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo, siyabuyela siye ebantwini sethu sifiso ukuthi siphendukise amawadi ethu ekhaya.
Izithembe kangakanani ukuthi ibulilima izabuyela ezandleni ze-ZANU-PF?
Vele ibulilima isiyo esethu sayo, siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa. Kule phuthelezakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule, sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni, siwaphendukise, ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke. Njengoba usazi ukuthi kumawadi wongu-22 asebulilima angu-21 ebekuzanu-PF, so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi waphendukisa.
Kulembiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF, angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba
abe bandla lesisisi bathi izani PF yiyo ebivele ijotshozela lelo dlame isethusela abantu.
Angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngaphi. Ngibona ngani sokuqhakathekile ukuthi hayi khathesi abantu besikhangelana emehlweni. Akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambisa ezepolitiki ngamanga. Kunceda abantu khona lokho. Khathesi akula muntu, the majority yabantu in fact, bala amafoni baza baya kurekhoda ividiyo, i-audio yini usethusela. Ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo? Even nginje ngike ngezwa kuthiwa kube kwaba lesehlakalo, kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela. But sakuthebe njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground. Akusiyo into esingayibangela umsindo. Okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo kwakuqala. Okwesibili bayathanda nje khonokho ukuthi kukhanye kugcona abantu kungela sizathu.
Umnumzana Mangaliso Ndlovu ukhokhela ibandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Kuchiwe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owenzelwe eMaryland kusukela ngolwesihlanu. Umnumzana Ronald Lizwe Moyo ngomunye wabahambe emcimbini lo. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukukhumbula inkosi uMzilikazi lokuvuselela amasiko.
Ukuza kwethu lapha ikuzokhuthazana, ukuzofundisana, ukukhula ndawonye, mhlawumbe ubuzwe bethu buvele buyini. Phezu kwakho konke lokho, thina sesibadala, sifisa ukuthi abantwana bafunde, bazwisise lezi zinto, yebo bazazikhethela, kodwa-ke ayikho, akula muntu ophila engaphili ngokosiko lwakhe, ngokunguye bakhe, uyakulahlekile. So sifisa ukuthi sikhumbuzane, sikhuthazane, sifundisane ngobuzwe bethu.
Yes, sizokuthoke lawe khonapha kukhona okwethulela uZulu. Kuyini okwethulele abantu khonapha?
Yes. Engikuthulela uZulu kuyakuyikuthi isizwe sona sakhiwa ngani, kumendani. So-ke isizwe njengoba ngithilo seyene kakhulu esikweni lethu. Kwakukhona inganekwane zazisakha isizwe. Kwakukhona izingoma zazisakha isizwe. Kwakukhona imbongi ezazihaya izinkondlo zazisakha isizwe. Kwakukhona ukulibhana kwakusakha isizwe. Every day sengikhuluma ngesilungu, insuku zonke lapho abantu asebehleli khona bekufana lokuthi abantu basezifundweni. Omama namankazana mabehleli bendawonye begiga, bechola, bepheka, bekufundiswana izinto eziqakathekileyo. Obaba labo namajaha bekufundiswana, kumbeliselwe luseni lokwesikhathi sokufunda. So isizwe sethu besibunjwa lulimi losiko lwazo. Lokho kwenziwa ukuphila kwethu konke. So ukubuya lapha kufana ukuthi izikhuni ezizohlangana ndawonye zenze ilangabi elizabilisa imbiza yobuzwe bethu.
Yes, singathi-ke abantwana-ke kuyini elingabafundisa nakhonake lukwenza khona?
Wonke umntwana obuyileyo lapha bazazibuza imbuzi esikufisayo yingwabungwabo, ngesilungu esithi curiosity. Sifisa abantwana babe ne-curiosity yokuthi athi vele sivela ngathi, bavela ngathi bona, ubuyibo bona. Bese bedingisisa-ke ngezindlela zabo, kumbe basibuze thina, kumbe bacubungule kuzingwalo eseziyotshiwe, kumbe bakhulume labanye abantu. Kodwa-ke ngaleyo ndlela, nxa kuvele sokule ngwabungwabo yokufunda, kuba lula ukuthi isizwe sakheke.
Umnumzana Ronald Lizwe Moyo udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Upper Marlborough esabelweni seMaryland kwele Melika. Kulivetalk namhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo ababotshwa nokuvalelwa ejele mahlayana besalelwa izicelo zokuhlawula isibambiso sebail. Singakehlukani, sikugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Oliver Lebisayo yimi ugeino kumete saidi ngisita sitiva neni njalo ngu 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.